Esethula umbiko wakhe emahofisini alelibandla eBelvedere eHarare, umkhokeli walo uNkosazana Manyara Irene Muyenziwa utshele umbuthano wabalungiselela ukuncintisa kuzikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende kanye lakubomasipala ukuthi akumjabulisi yena lebandla lakhe ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ziqhubeka zisenqatshelwa ukuphatheka kukhetho. Uthembise ukuthi lolu ludaba asezaluhambela emahofisini achiyeneyo kunsukwana ezilandelayo.
That's one of the things that actually the electoral reform is not actually allowing and putting in a hindrance in terms of allowing diaspora voting into this country.
Ngenye yezinto lezo elokho zingavunyelwa ngumthetho olawula ngezokhetho, wona usuka ube ngugoqo kwezokuvunyelwa kwalabo abakwamanye amazwe ukuba baphatheke labo kukhetho. Kasikho isizathu sokubalela ukuvota ngoba ngendlela engikuzwisisa ngayo bayayihlawula imithetho yelizwe ngendlela yokuthumela abasekhaya imali zokusiphilisa. Leli lizwe limi nje kungenxa yalabo abakwamanye amazwe.
Umnumzana Pikoyas Sibanda ofuna ukuncintisa kusikhundla sokuba ngummeli wesigaba seBulawayo ephalamende ulandisa ngokubangele ukuthi abe yingxenye yaleli bandla.
Thanda ukuthi ukhulekelwa ngumuntu ongumama nganenzela ukuthi okunye nje okuhlukile ngaye ngikhangelana amaphathi lasengengabona naze ukuthi ngumama olenhliziyo upresidente Forrest ngumama oziphilela ngaphandle kwelizwe but ukhethile ukuthi wothi ngisuke lapha ngikhona ngibuye ngizozama ukuthi ngibuyele abantu.
Isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare umnumzana Moses Ngwenya uthi ufisa ngaye kuyafezeka konke okufunwa yileli bandla lokumunyethwe lugwalo lwemanifesto yalo.
Ngoba lathi thina njengabantu besindebeleni sikhangelele ukuthi sithole umuntu ozasimela, hayi khona ozasimela abe ngumuntu lwana okhothamathe omunye umuntu kodwa ami eqinisweni ukuze kube lesisombuluko ezimpilweni zabanye abantu. Ngoba singananzelela ukuthi iningi labafowethu bangaphandle kwamazwe esiqintini samathebeleland, ayisukuthi ikuthanda noma ikuswela kodwa ukuthi umumo wakhona awubavumeli. So engikukhangeleleyo mina ukuthi khonokho akugqugquzeleleyo ukukhuluma ngani kuyangena kufake into practice yena ngokwakhe ukuze abantu babone bamthembe njalo bamfake esihlalweni.
Ugwalo lolu lubeka sobala inhlelo zaleli bandla ezokulungisa umnotho welizwe, ukulondoloza ilungelo loluntu, ezokulima, ezokwemba amatshe aligugu, ukusungulwa kwemisebenzi, ezemfundo, uguquka kwezomkhathi climate change, ukuthwala kwempahla kanye lokunye okunenginengi okuphathelane lentuthuko yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.